Kuthwa uthe buyo kwesithathu kwazobuya lo CEO owematopo Rural Council laye watsho wathi lapha akuvumi ukuthi azogebha igolide ngoba indawo le iqamele iMatopo National Park okulezinyamazana njalo indawo le yayiqambayo iduze le Whitewater Primary kule mizi yabantu kule mfula khonapha abanatha khona bekungavumi ukuthi azogebha khonapho. Kodwa umama lo kuthiwa uvuke ebuyile lezisebenzi zakhe ukuthi zizogebha. Umama lo wagebha okwamalanga. Abantu basebekhulumisana ukuthi no umama lo asizanga samvumela ukuthi azela akumelanga vele agebhe. Izakhamuzi zaseziqoqana zavuke ekuseni zabacela ukuthi hayi salitshela ukuthi la akwenzi ukuthi ligebhe kathe siliyagebha izikolo okuthiwa ziyavulwa. Abantwana abancane abafunda eprimary bazawela emagodini. Izifiyo zethu ziyawela emagodini. Kodwa umama lo kazange funa ukulalela abantu basebethatha ke amafosholo wabo bavuka besiyagqibela amagodi akula muntu abamthintayo bagqibela nje amagodi. Betshengisela ukuthi hayi abafisi ukuthi abantu bagebhela base bacela ke ukuthi hayi suka nini lihambe. Umama lwana wasehamba-ke esiyabiza le abayithi yi-riot police ama-black boots. Abantu labana bathe befika amapholisa asazange dinga ubuza ukuthi kumbe kwenzakalele ngaphi kumbeni kwathini. Baqala kuphela ukutshaya abantu kakhulu. Into eyisimanga yikuthi amapholisa asayanga lapho kugejwa khona ahle aqonde ezitolo lemzini eduzane kwezitolo etshaya kuphela abantu. Silabantu abalimalayo abanjengosiduduzile Ndlovu abamshaya isandla sivuvukile ukuthi sibe kwazi ukuthi uqamukile kumbeni unjani. Lo Sipho Ndlovu umama wagijinyiswayo waze wawela emagodini. Umama lo uzithwele khanya walimala obesebleeda la esimhambisile izolo esibhedlela ematopo.
Ekutshayweni lapho ngamapholisa abantu bakhona yini abalimalayo njalo ungasitshela ukuthi udaba lolu liluhambise ngaphi sikhuluma nje?
Yes, indaba le sihambe sayireporta ematopo's police station. Abantu laba first treatment yaba bayitholile futhi ematopos clinic. So asikwazi ukuthi abomthetho bazokwenza njani. Sithe sibatshela kodwa amapholisa ukuthi abantu laba kukhanya bachiye befake ipoison. Amapholisa athi hayi bona basebenzi njalo bafuna umuntu ozazoreporta ebatshele ukuthi kuchiye kufakwe ipoison. Bathe sebetshaya abantu. Ama-villagers agijima acatshe ezintabeni alale ezintabeni okokuthi khona kuthange balele khona izolo balele khona besabela izimpilo zabo abakwazi ukuthi amapholisa la azaphenduka kumbe kasaphenduki. Kunzima kakhulu ukuthi izakhamizi zitshiye imizi yabo ziyehlala ezintabeni sunganumbe kuthiwa i-ground number 2 abantu abasazwisisa abantu bahlalele kwesabeni okukhulu abantu bematopo echapho baludinga usizo.